Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 27 hlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlami, lilizwe okwethuselwana yodeyili.
Umthethwandaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC ngemali yesibambiso i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le-US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu eZambia, kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kwamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC abangamachumi phose ayisishiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenetha umnumzana Jameson Timba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba, phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu, amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Pikiti ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Timba labanye bakhe babotshwe mhlaka 16 besethusa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajenge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethu lamazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wikneli labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula abantu sibili abathanda ilizwe, ngoba ngaba bantu ilizwe leli bayalithanda besingazake sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lobaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje isipaza shop labantwana bakhe. So bonke lokho akuchoyo ukwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough, amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kuboshwa kwabe-CCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo, lilize okubuswana ngodlame, lilize okwethuselwanayo deyili. Abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo bethu labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo, thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemili eyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akula individual eyahamba isiya kulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana lo ncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwalo velela nga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo, abantu abamnyama abafana nalathi. Yibo abathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo, kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lelamalungelo oluntu ibhechu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe koBulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika eziyisikhombisa i-$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswela imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail. Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, elemelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonona ngobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayenale inyanga. Ntathela izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usiba lukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli izindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHebron. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusiloqiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely. We have a deepened partnership.
Ukungezwani
kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufinyelele emahofisini awenhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-African Union. ELeZambia yilwe eliphanyike lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi elemelika selibambisene labo makhelwane abafana lemalwaye kanye leZambia libanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi elemelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo lanoma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo lawo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama mali ngaqala manje ukuthi li-complain ukuthi yindaba ilizwe laseMelika lisakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle yikho selikhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni lase-Ukraine, le-Russia, le-Europe. Ngoba i-Europe yakhetha ukwakha ubudlelwano, or ifuna ukwakha ubudlelwano le-Ukraine. ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine indlela yokunyonyobela ukuzo kulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi elemelika kanye lamazwe aAfrika kumele alwisane longakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi leAfrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe aweAfrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso, yikho igcina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo mbono weAfricom kumbe iMelika, kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi leAfrika. EleBotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe ukuba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulo ongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi leAfrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho ongekho emthethweni. ELeRussia lizama ukugxila impande amazweni agoqela leBurkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalile nkamba yebutho enije esivalwa. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala World Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu National University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okutshiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yamacomputers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli balumncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi insuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele yenze robot elile purpose. So for this particular challenge I area ekade I option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad umnumzana Treasure Sibanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi si replace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi oyingxenye yabancintisayo uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, most people discriminate me.
Esihlangana lapho nje amankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo isikhathi esiningi. Umphakathi ukhangele ukuthi abantwana bangabafana kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngise-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana ukhule esinamfuba ngunesi ufana ngudokotela afunyeza kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi leAfrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNUST ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhonana ngomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akulamuntu obulewayo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine i-finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayichakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale Ukraine kodwa kukhanya ngani ibutho lakale Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika namuhla ukusihlwa kulengxoxo mpikisano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into le yokungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America landland bangena bagcwala elizweni so khonoko ngenye into abangasixoxa ngayo khonoko ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni into yokuqala engiyibonayo kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zokungena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo into engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babu Trump so kushuthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho
okunyeke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika so ngathi sikuba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden so khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo enye into engabuye ixoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi esezigqalile lezi esifana le eRussia leUkraine so ngezizinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuqona le kanti esikule ndaba kanjalo eyabo Israel so izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuqo le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu beMelika besesiba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident
yes ngathi abantu vele batholani kungcuqompikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono kufana lokuthi nxa sikhuluma ngathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle abantu bafuna ukuthi bebuyele esibangeni lesana othi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweletu sothathenga indlu andes ukuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi kathesi sikhayele ama-interest rate sefika abo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani lani kodwa kusaselo uTrump wawukhanya ukuthi hayi ama-interest rate ayikubo 3%, 3.5%, 4% khonaphana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented
umnumzana Butler Tambo yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obeqoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseVirginia
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine-4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-Presidential Goat Pass-On Scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7, uxoxe lomnumzana Guda Msaka okubandlale Zanu PF lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe. Umsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nga kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni, ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe, njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho-ke kumele sikukhayele ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa, okuthiwa ile-corruption e-Africa jikelele, kukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So kumele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ngaphela njani e-Africa, hayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu, kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba ama-courts asakhangelisisa, akukabi lempendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba Mlalazi, khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye. Kuvele ku-DNA yezanu lwana libona ukuthi lizwe linjani namhlanje, akulanto eyinya libulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela du sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngisho libalele, abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek izinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Yitsho yena umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa, inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi, liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube, omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZanu PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwa esihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa ke kukhanya ngazani ukuthiwa yini abakubandlale iZanu PF, njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho Msaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZanu PF, engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZanu PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ngama-inputs nani nani, bona bengabuzi. Kodwa asizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani, njengoba sibona lezi mali ezidonethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha, njengoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku corruption njengomeya owe Harare sebebhadele enye company ukubana abathwa ngachimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingaka supply kusenzwa ngumeya owe Harare oba ngowe triple C ekhulume njalo ethi yena ama deal yakhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga asiyo corruption yini so asithini thina ama politicians are corrupt.
Ye, kona poke baba mdalazi ya muzu uti hei, lako opposition pila kumbe lawa pikisayo, ukanya ulo kocha galo obu mangalisa kakulu, hii ngena kona poka.
Ye, gulula pelu uti batalu kuzamu kushifta hii play kutwe ia gu opposition ngoba, abantu be opposition ilavo sebe senda. Ukumbulu uti nite corruption kuti DNA, ye zanu PFN, ya chele luana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngaba kuma council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo ilizwe namhlanje lingokunye kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi eliphelile kungamagodigodi zimbobo kayisiwe meya wakobulawayo kumbe nama councillors nguhulumende through zinara la yonke into so i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenze ama-advance payment kumbeni kwathini yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuzanu ngoba izanu yaqala ukukwenza silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike nanamhlanje kufike kubonasa ngitsho lalaba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa ndamehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekele South Africa nomnumzana Kuda Msaka okubandla lezanu PF bexoxa lo Gates Dube o Studio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sikaGroup B emidlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsapp.
Salibonani Studio 7, njani Mthakazi omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa amagraduate lihlale luselayinini lilinde umsebenzi, uhlelo olu-right. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificate emisebenzi emathebhulelendi bancane, ye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina. And uthola i-secondary school kungena ngithi ama-computers ayila 80 feet. Ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school. So umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni? Like example, la mina engisuka khona endaweni yasechibonde 1 sine-primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours ukuye-primary. Umntwana one-6 years mayesihamba 3 hours esikolweni ufika abe njani? Uyabe khathele. Ugovernment akazama ukusiyakhela izikolo, afaka ama-computers, afaka ama-Wi-Fi. And then ama-teacher fulethele ama-graduate bangahlali befulethele ama-temporary teachers olweni.
Yebo yebo, linjani linjani lonke abakhona kugrupu? Hayi thina siyaphila lapha. Nxa kukhulunywa ngezidakamizwa, izidakamizwa lezi ziyazwisa ubuhlungu kakhulu. Nxa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo, mna njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa. Ufuna kuvala intshengu, tshala kuthiwa yintshengu, sokulimaza umhlaba, abantu bayafa, abantwana badliwe emathunjini, bayatshila namathumbu. Nezidala zakhona kusela sidala madoda aphelile. Abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa, bedakwe beze befe. Akuvalwa nalowa pheki njengoba.
Sibonge abalaleli beStudio 7, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube.